soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingani vuka njani selukandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 27 Mbalakazi 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, icele lebandla eliphikisayo ele MRP selihambise isicelo sokutshengisela phezu kokukhwela kwembadalo yepassport ekhangelelwe ukuqala ekuqaleni komnyaka ozayo.
Sithi thina ipassport ukuthi ikhwele ibe ku-150, siyakwazi ukuthi kulo bungilimbane umnanga gola abantu bakhe abafake kuma-passport offices who are collecting imali edlula 150. Ipassport actually price iyabe sikubo $300.
Inkokheli yezigaba isikhuthaze uhulumende kanye labenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi baqhelise inhlelo zabo zokuphathisa abantu abalambayo ngoba umnyaka ka-2024 ukhangelelwe ukuba lendlala emangalisayo.
Singena phakathi kwendlala enkulu kakhulu ngoba kwazise babankomo abantu lokulima lokhu abakaqali ukulima kathe kuDisember kusesephelile.
Umhlabeleli wengoma zokholo u-Eric Moyo obhubhe kwele South Africa ngeviki edluleyo ubekiwe izolo koBulawayo.
Abantu bakuBulawayo abeZimbabwe bonke badabule kakhulu ngokuthiwa u-Eric bayakhala eNingizimu Afrika, bayakhala abantu bonke emhlabeni wonke jikelele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Icele lebandla eliphikisayo ele MRP selihambise isicelo sokutshengisela emapoliseni phezu kokukhwela kwembadalo yepassport ekhangelelwe ukuqala ekuqaleni kweminyaka ozayo. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube wazise ngenyanga edluleyo ukuthi kusukela ngomnyaka ozayo ngozibandlela imbadalo yepassport izakhwela isuka kukhulu elilamadola ngamachumi amabili US$120 isiya kumadola alikhulu lamadola ngamachumi amahlanu $150. Omunye wabagcina isihlalo becele le MRP uMnumzana Mudenda Chilumbo utshele iStudio 7 ukuthi banxusa uZulu ukuthi aphathise ekutshengiseleni lokhu ukukhangelelwe kwenziwa mhlazi ku-2 ngozibandlela phandle kwamahhofisi kamsitheli koBulawayo. Ngalokho sebelobele amapholisa incwadi bedinga imvumo kodwa amapholisa abengakaphenduli. Amapholisa enkamba yeBulawayo Central abengakaphenduli. Sixoxe lo Chilumbo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Bathese singunanzele ukuthi ano sokuyisigumaguma lokhu ngoba iregistry department or iministry of home affairs is none aligned to revenue collection agents ayivunyiwe ukucollect izimali for other developments. So nxangisizwa uMthuli Ncube ekhuluma ngokuthi yena ipassport isifike ku-150 is approved by iParliament yeZimbabwe. Bengingakwazi ukuthi uMthuli Ncube uthi yena ipassport the reason yaba khona ngapho. Besingakwazi ezimthwakazi Republic Party ukuthi ufuna ukumodernize ama-borders. Ama-borders kamodernizwa nge-passport fee, amodernizwa nge-the mainstream revenue system ekhona elizwe. So nxa kuyukuthi bona bafuna ukucharge $150 besithi bafuna ukuthenga izimota zama MPs ezi above 100,000, which means badlala ngabantu laba bantu. Awusoze ucharge abantu imali njengaleyo uphinde uyobatheksa nxa sebethumela izimali ekhaya. So thina ezimntu wa the Republic Party, we are supporting i-vision ye-youth league yethu ethi akumiswe ukusebenza kwama-offices awe-registry, the civil registry department koBulawayo. Sithi thina hayi uba mnanga kwavele sezama okunye la i-budget yabo was not even conducted in the manner that is constitutional in terms of ama-consultations. So thina ezimntu wa the Republic Party sithi sisapota abafana support abantwana asisukumeni sonke ezimathebeleleni abase wange abase paid bridge abase kwanda abangapi ngapi plant imali yobuguma guma efuza ukuthi support amasela haya asimiseni. So sithi sina konke lokho ukuthi amapolisa baza kuthini hayi kusezandleni zomthetho. We expect the police to act according to the constitution. They are non-partisan as an entity, so we can't allow them ukuthi besiyalele ngoba thina sifuna ukuyotshengisela as a party ezisizwe ukuthi abantu bakithi bazaphelela emfuleni bebhajete izimali zokuthi bebuye ekhaya bethole izimali sezikhuphukile in terms of ukubhadalela i-passport. Abantwana bazahamba beyobulawa befele emfuleni befele endaweni engaso designated for traveling.
Khona ukubangele ukuthi litshengisele ngodaba lwama-passport zona indaba ezikhathazayo ziziningi, kuyini kahle kahle?
Sithi thina i-passport ukuthi ikwelele ku-150 siyakwazi ukuthi kulobo ungilimbane umnanga gola abantu bakhe abafake kuma-passport offices who are collecting imali edlula 150. I-passport actually price iyabe sikubo $300. So asoze sikuvume ezimntu aze-Republic Party, and we are ordering all our members and supporters and sympathizers labantu bangomathebeleleni wonke bonke ukuthi no akuvinjwe ivalwe laphana komsitheni laphana siyavala akuvinjwe kuvalwe lapha.
Lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo ongomunye wabagcina isihlalo becele eliphikisayo elebandla le-MRP ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esebhinga. Inkokheli yezigaba isikhuthaze uhulumende kanye labenhlanganiso ezizimele ukuthi baqhelise inhlelo zabo zokuphathisa abantu abalambayo ngoba umnyaka ka-2024 ukhangelelwe ukuba lendlala emangalisayo. Umphathi ntambo kahulumende obona ngenhlelo zokunakekela uZulu owe-Labour and Social Welfare, umnumzana July Moyo, wazise kumaviki asanda kwedlula ukuthi kulabantu abafika phose izigidi ezintathu 2.7 million ababhekane lendlala emaphandleni abadinga uncedo lokudla. Umoyo uveze lokhu ngesikhathi kusungulwa uhlelo lwe-Food Deficit Mitigation Strategy lapho uhulumende azabambisana khona lenhlanganiso ye-World Food Program kanye leye-UNICEF ukudingela abalambayo ukudla. Untungameli Nkomo Studio 7 uqoxe lo wake waba ngumeli wecholocho edalele parliamente elilunga lebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule, yena othi umumo usumubi kakhulu emizini eminenge.
Singena phakathi kwendlala enkulu kakhulu ngoba kwazise baba Nkomo abantu lokulima lokho abaqali ukulima kanti uDisemba usesephelile ngawe iwakho amabeli angalima ngoJanuwari akuna lutho esilukhangele sikuthole. So kumeleki kakhesi kube namalungiselelo ayenziwa nguhulumende ukuthi abantu basinde endlaleni leyi ngoba indlela leni engasapulanelwanga abantu bazaphela ngoba Nkomo uhulumende nguye omelele phambili ebeseqondisa ama-non-governmental organizations abasincedise labo-WFP bancedise bazongena bakhangele kuqala bayenze loko kuthiwa i-assessment yabo bayenzayo ukuthi kathi kuthinile okungafunwa ngabantu emonakaleni ongaba ikungakanani okungaba kuqhuba kanti kuze kuyefika kulwana umnyaka olandelayo. Engayinjalo sikhangele kwiminyaka ozayo engenye sona isivuno sabantu siyabe singakhe sibe sihle ngokulandelana kweminyaka kodwa ukuplana kuqakathekile ukuthi i-government isingenele masinyane masinyazana engakhazi kahulumente ezizimele zodwa yikola besikhala khona kakhulu ukuthi ababuye bezongena phakathi kwabantu bezokhangela ukuthi umonakalo lo unganani zingakanani izimuli ezifuna ukuthi zithole ukudla zisinde kwambule phela Nkomo kathesi siyodukula umangalisayo kudla zimuli ezikhangelwe ngabantwana childhood families ama-families akhangelwe ngabantu asezintandane ezingaselabanda kubani yibo bantu abamele unakekele laba ukhangele kuhlelisuku ngobekukhokhele kule kungananzeleliyo ukuthi kulabanye abantu abadinga ukuthi abantwana abalezintandane zikhangelelwe phansi babelohlelo kuduzayo phansi lapha kutholakale sibili ukuthi abantu basizwe ngendlala ebuyayo le ngayo izifundo zasempumulo seziphelile wala kunze nje esigabeni sithi ngathi nangaphetholoso inkomo ziphelile inkomo bezicuka inkomo sokumele kube nendlela yokuthi lakho sikhangele ukuthi izifundo zezifundo kusiyaqambili le abantu bengazi bangancedakala ndawo ukuthi kutholakale uhulumende lomhlanje engasezizimele zodwa ezanceda ngestock city esithengiswa ngemali ephansi kumbe esinika bona sincedise abaningi ba bayenelisi bona ukuthi kwistocking stock city ukuba uyazi ukuthi umuntu angathi ufuna ukudla imali yokuthenga ukudla kwakhe wathi umele ukuthengela isifuyo.
Izulu njengoba selike lana endaweni ezitshiyeneyo okugoqela khona ngapho eCholocho ungathi amadlelo asehlumile yini lamadamu asengenile amanzi?
Nkomo okungithokozisayo kancinyani yikubona ukuthi lapho engikhona kabe sengiseCholocho namhla ngibona izulu liyana Nkomo ukuthi ngikhangele nje ngihlelisibonale indawo engiyo esigabeni seCholocho lapha ngaphansi kwesigaba sikatatekulu ngikhangela ngibona ukuthi izulu liyana sibili kuhle phande la kuhle sili kunoko phande kuthi phande yakhona nale nkulu ngasikhangela besomkhathi laba ngokuvonekela kwabo abakutsholo laba abasiphuphulela khona kuyakhangela ukuthi engxenye umlombo ukusilibazisa nje ngokubona kakuphela yiko kungithusayo kodwa engikubonayo izulu iyaqhophekela nje izinela kuhle sokuhlumile sokulusaza yabe zifuno zenezi ekakade zisiwa ngithemba ene alifeni kuwa kathesi namanzi sekukhona kwezinye indawo engase kuzukusila kwazo izifuyo singazi nali ngaphambili.
Umnumzana Believe Gawule isakhamuzi seCholocho njalo waka waba ngumeli walesi sigaba edalele ephalamende ulilunga lebandla leZanu PF. Umhlabeleli wengoma zokholo u-Eric Moyo obhubhe kwele South Africa ngeviki edluleyo ubikiwe izolo kobulawayo emathuneni eMvutsha. Umoyo obele minyaka engamajumi amane lambili ubehlabela leqembu lakwele South Africa ele Joyous Celebrations. Sixoxe lomsakazi u-Ezra Chisas Banda oyintatheli izindaba ye-Studio 7 ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Eric Moyo umculu weZimbabwe wedume kakhulu wazalwa umnyaka 1982 wakhulela khona bawududuzi yathunqa obulawayo engumuntu ocula enkonzweni ezijeneyo zamududuzi yathunqa obulawayo kwaze kwafika umncintiswano lwaphuma umabona kodwa ukuthi hayi abazizwa wabazi ukuthi balelizwe elimnandi lokucula sicela ke lingene lokuthiwa ke East Africa Idols waseba ngomunye lo obhalisayo wangena ke bamthola ukuthi hayi uyacula wacula ke lapho yanyaqala le Idols East Africa Idols wanqoba enqoba nje bonke laba ke esithi Southern East Africa waba ngokuqala waphiwa ke imali ke efika amadola emelika edlula ke i25,000 emadola emelika US dollars wathatha inqubo kanjalo ke ayi abe South Africa ubaba uLindeleni Mkhize wayevelesele Joyous Celebration iqembu elicula umculo wengoma zokholo i-gospel music wabe mthatha wathi ngubonile mabona kude ngicela ubuye lapha South Africa wathi hayi wena nje umuntu ocula nganganda icela ukhokhela iqembu lami ube ngocula phambili njani uyazi Joyous Celebration labantu abaningi abakhokhelayo abacula phambili bale kwaya ikwaya bemkulu Eric wayengulowo ke ukhokhela ke ikwaya leli Joyous Celebration wacula kanjalo ke uEric wangena ku Joyous Celebration la kuthiwa yi-18 Joyous Celebration 18 yaba loduma kakhulu emhlabeni wonke jikelele.
Ungathini wena ngomculo wakhe ngamafitshane ukuthi ubungumculo onjani njalo ukhanya uthakazelelwa ngabantu abanye?
Umculo lo we Joyous Celebration umculo ke odume kakhulu udumeke iAfrica yonke la sekona lephesha olwandle idumele leqembu elihamba amazweni amaningi belihamba lawo Eric Lee siye amazweni amaningi ecula kanjalo njalo ke abantu abaningi bamazi impahla zakhe ezintshintshintsha lezi egqoke bonakala phambili lapha kanjalo engumuntu othenga kakhulu ebegida kakhulu wona manxa behlabela bamthanda abantu eSouth Africa bamthanda kakhulu babaningi bakwenzela abantu bengazi ukuthi ngwase Zimbabwe bamangele yebo ukuthi ke umculo wakhe hayi ngoba sithuya celebrations yachaya into kuna ukuthi bengenzi kakhulu ezakhethu kodwa bechala leqembu lethu ya celebration abantu bakubulawayo abezimbabwe bonke badabuke kakhulu ngokuthiwa u-Eric bayakhala eNingizimu Afrika bayakhala abantu bonke emhlabeni wonke jikelele nezolo ke isidumbu sakhe sibuyile sivela khona leSouth Africa safika lapha namhlanje kuseni kwenziwa lokho kuthiwa yi-service wase siyabekwa emangcwabeni emvuthwa kobulawayo bekwa khona phakathi emangcwabeni emvuthwa nxa siyethunesi lapha bebekhona namhlanje abantu ke badabukile bebuyile vela ke South Africa njalo lezulu belisina okutshengisa ukuthi bengumuntu omkhulu kakhulu ke abantu babuhlungu iy'ngoma zakhe ziyohlala zikhunyulwa ngabantu kodwa abantu uncedo liqembu lakhe le-Joyous Celebration likhona akusoze kukhanye ukuthi u-Eric kasekho kodwa abananzelelayo bazabona ukhona ongasekhoyo la ngoba bekhokhela phambili yiko ngamafitshane ngu-Eric umoyo lo sizalwa seZimbabwe esibele minyaka eyi-41
lo-ke ngu-Ezra Chisa Sibanda umsakazi njalo eyintatheli zindaba ye-Studio 7 okwamanje ke sizwe ezivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi amapholisa acwayisisa udaba lokuthi kulexuku labantwana abangabafana ababonakale abangaba leminyaka yokuzalwa engaphansi kweyithumi lanhlanu ababonakale kumabonakude benatha utshwala isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele leli phephandaba ukuthi bayibonile imfanekiso yabantwana laba esisabalele enkundleni zokuxhumana njalo bacwayisisa ngalolu daba iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilo daba lokuthi ibandla leZANU-PF liqoqa ukuvuselela ugatsha lwabatsha oluthiwa yibhodagezi youth militia abazakala ngelokuthi ngama-green bomber ngenxa yocuku okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp
emsakazweni kaStudio 7 emsakazweni linjani walaleli labasakazi hayi siyayizwa indaba yeZANU-PF le iZANU-PF sithenga izikhali ezibhedlela kula mithi iZANU-PF sithenga izikhali akula mgwaqo abantu balamba indlala kahle kahle upresident lokhona vele kusho ukuthi kaso president ocabangela abantu but wathi ngene embusweni wazitshaya umnyacane ngani umuntu ozacabangela abantu beZimbabwe kanti hayi umuntu ozicabangela yena labantu abake ubona sethithe abantu abakwaqo asezikhundleni kahle kahle laphana futhi ukuthi akona democracy eZimbabwe ivoti la futhi lisebenzi lapha abantu beZimbabwe sokumuthi bebambane bethi sokwanele manje sokwanele ngoba bebambane bonke nje kungabe kube yishona ndebele tonga wonke umuntu obambane ukuthi bekhiphe uhulumende lokhona bebese bebona ukuthi mase bekhiphe lohulumende lokhona bayenza njani sebenegotiate etafuleni ke manje ngoba lapha siyahlupha sithi labantu abantu behlupheke beze bethi lezizukulwane zethu uhulumende lokhona iZANU-PF ayiphuma embusweni sehlulekile
bonani sanibonani bafowethu ninjani nje nonke hayi siyabonga bafowethu indaba nje esinika zona hayi ake ngihlale edabeni mina ke ngizowuhlungu kakhulu ngala madoda lawa abasupportizana nalo sisinyana lona naye sengene umkhuhlane wobuthakathi emncane yangake zondwa ngabantu ekhethe nje ukuzondwa ngabantu ufuna ukuthanda ukubona abantu abayifonyana beZANU-PF ngenxa yokuthi ufuna ukuqumbisa isisu sakhe hayi ya baze naba nenhliziyo ezimbi madoda umuntu impela liyalidla igazi labantu liphila amagazi abantu linenhliziyo ezimbi licabanga ulinda lezikufa uyabezwa nalaba akhuluma khona abantu bezanu-Joseph Chimanga manje uyakhuluma ukuthi yena umuntu kufuneka asisebenzele angadiphendele kuhulumende njengakuphi wena Joseph Chimanga umuntu uyayisebenzele khona uyasebenza usebenzani akuna currency money akuna lutho kodwa ubhizi ukuthi umuntu ufanele asisebenzele yenze yiphi imali eyenzeni khona ukhobra ungatshela ukuthi umuntu ngalokho uzangaphila ikhobra uzothenga ngoba ngayithenga nileyo kopra kata banye wadu fawe pelele kanda wetaba nila bandu kile uzo lipelele one day zofiki iskati sanisu zofika nandi zofaka mtu nyabo
studio 7 nga bedinjani wastaka zawati sbuonga msezi uluenza wastaka sbuonga msezi uluenza yo nabibu ndaba right studio 7 nda pakule ndaba nganyan kataza ya bona inda baka chaba ule studio 7 inda baka chaba ule kenuti amazu bapo yama seizina nzili nitu yeka kukula bantu wabula wawe kukula bantu wakamtuwakazi ya bantu wese ndiwele ya bona intu nzwa mchaba ule yika sega mangiki nyipegi sasa kutele nito nga manya alati uchaba mwate mwanyinga yendlala uchaba mwisita waslade tagiwe msezi akazi ni wate mwanyinga yendla uskoti mwapa tina ukabanya ni kwa wakwenza wangapo kutriple C tina besi nga funge na ganga hao of course lati besi supporters vi triple C kutu besi nga fuku singele ganga hao kule yotuka then intu yesu kisi sikumeza lapa yukuti tina siketi hile abantate swafuna wabula wayo sabangeni abantate zaranza wabula wayo abantate singevile mwapa tina yesu nga funiye wabula wayo ndo kwa yisang PF asifu unide ndo kwa yisang PF wabula wayo katesu nga mchaba mkambe sa chateri yisang PF ya rara zifaka wabula wayo lo chaba mga tega tega ndi ayikuwe ni mza mingi nzwa president ucha mza ine kanyela yitu kanga kuyinu kwenzo kata kwa tega ndi ye bantobada leo landa kwa kesi suize lako umbiri nga wano mbono nyono lako kwa changa ndo chaba mista awa mtu tenye sisi za skai mtu tenye sisi ma tebele ndo kuzani PF skanyi lichi
Yabona izalo yekho kwenza ukurepa irepa abantu esile kubusa irepa iTTC ukufana na ukurepa umntwana omncane wena sithole izinto yena ngabe nje wano wathi wathatha wazibuza ukuthi wawini ngabe uyalungisa izinto ngendlela hayi kona ukushasha ukupolitika hayi isitema zwe sivote ngoba ufuneka ukuvote
salibona sijo 7 salibona basakazwe njani ah sinasana ngeke ngiphawule njengalokhu okwenzekala ezimbabwe hayi shouthi ezimbabwe sizohlala sikhohle izane zibhusa lizane zilimatanda wonako sezizokezishaba ngilabo weshme ncube labo 10 diabet but izane fanele ibuse anike izane ipower so hayi kule nto singayenza sokuzosebenza mdala ngoba zosesilele ngabelo 10 diabet labo weshme ncube labo sengizishaba ngilabo kulaliswa aphakuyela kulaphatha abazoyivula futhi ayikho laba nje baqonda ukuthi bedilize isisi izane ibuse angazi ke bazathulana ngemva kwalokho hayi nkosi babusise kulokhu abakwenzekileyo sinamalungelo abantu behlale phezu kwabo babusise
studio 7 sakubona kanye labalandeli bakho uhlale phezu kodaba njalo ngingathi studio 7 ukuthi ama-s m s ukhetha anjani kodwa sengathi ma ngithi ngiyabheka ukhetha asekela kakhulu uhlangothi lwe-c c c sinabanye esikhuluma izinto ezingasihambisani lento zabo-c c lezo vela usasifundi khonapho lo muntu okhetha ama-SMS siyambona ukuthi vele thina wethu uyasibandlulula akasikhethi ngenxa yokuthi asikhulumeli i-CCC leyo CCC futhi asinandaba nayo inamanga okunjengopresidenti wakhona una lo uchamisa wakhona uthi ye uthwabango akamazi akekho umuntu okukhulumayo manje ukuthi ye lo muntu unamanga lo lizothi angabusa vele kukhona okubusa ngesiqiniso azokuyenza yena enamanga kangaka lo muntu lo hawu studio 7 nawe sicela sibili indaba zakho zibe ngezoqoto singabi lezo sisekele hlangothi siyabonga
studio 7 mina ngithi izani yonke nje la ma-leaders akhona wonke hayi abaphume bayehlulekile since namhlanje singabantu basezimbabwe asisahlonitshwa noma yikuphi sihamba sithethiswa emabhasini ezitimeleni ni emateksini siyathethiswa ngendaba yezano hayi abake bephume asisabadingi noma upresident ethi ayelifini vele noma engavuyanga kasi samdingi kake phume ke bona abanye ukuthi bazenzana akake nikeze umfana omncane ke vusa ilizwe bake basale namancuwa wabo sokungamancuwa ngeke bavusa amancuwa sifuna umfana omncane umkomana kangene aphinde mkomana zani uphumanini liyafosta phumanini lihambe hambani liyehlala kathi
Studio 7, sanibonani baphathi bethu siyalibingelela eminyakeni omutsha sithi yephi umnyaka omutsha singena kiwo hawu siyabonga studio 7 siyangami aba bantu bonke babambana bonke abantu kukhisha izano kuqala ukuze siqhubeke ngempilo e-right siqala umnyaka omutsha culture sibe right siyangama abantu bonke babambana balwelezani iphume embusweni phume emandleni bese sithola ukuphila ku right
ngifuna ukuzwa kuphela ngosengezo chabango lozithingo e3PC ukuthi eze recall abantu abaningi kangaka isizathu sakhona esiwasisolayo la engwe party isiphi ngokuqala ngizobuya endabeni kaMalaki Nkomo lothi yena izana uPF hayi libandlela ibusa elingelamsimbi elingelani ngilo sembuya kwekamsaka lo webhingalo obuka into engcolileyo eyenzile into enhle ningcolile ngizwa ngisethuka siyo umuntu wakhona kuyamangalisa hayi kangisholi kuya ngokuthi umuntu ubona njani kodwa-ke ngakuthiwa bayabona abantu labo ukuthi balahlekelwe ingqondo ngani okunye bathula ngaba kukhulumi ufa lakho kuphela kungaphakathi kwakho ungakuvezi ebantwini ngoba mhla ilizwe elingatshintsha libe ngesinye isimo abantu baya bekwazi baza kukhangela njani ngiyabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amapholisa esigaba seColorado athi acwayisisa udaba lokwethuselwa kwabehluli kulandela ukususwa kwalowo wayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump kuluhlu lwabangavotelwa kukhetho oluzayo. Amapholisa alile ukuveza okuningi ngalolu daba besithi kungafaka engozini abehluli laba. Kusenjalo ukudonselana kokuthi uhulumende welemelika aphathise le-Ukraine kumbe hatshi kumbe njalo aphathise ele-Israel kuphela nemali yokuzivikela kuqhubekela phambili. Sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu saqala ukumbuza ukuthi ngowuphi umkhokheli welizwe lemelika ongaqeda impi ezikhona esezidonselele lelizwe lemelika phakathi kwazo.
Lezo zempi Russia leye Israel Ukraine ukuthi nguphi upresident obengenza ngcono ekuqedeni lezi zimpi. Mina ngibona ngani uBiden uyazama. UTrump angisho siyamazi vele ukuthi akulanto ake ayenza yakhanya ihamba kuhle. Engxenye i-Israel ubengaqina esenzele ukuthi athole amavoti lapha kuleli lizwe nxa ukuthi kuleli lizwe kulamatshi lokuthi uBenjamin Netanyahu ngumngani wakhe. Kodwa Ukraine mbona ngani uBiden uTrump wayeza kweyela impi Ukraine esenzele ukuthi iRussia ikhulele iUkraine njengoba vele efavana engumngani kaPutin. Lapho izimpilo ezizombili mbona ngani umuntu ongazibamba kuhle uBiden. Kuphela uBiden lapha ngidanise khona ngidanise nge-Israel uthi I think uphume wama kakhulu okwenza ukuthi i-Israel ibe negunya eliphezulu ekuthini indaba yakhona kabasafuni indaba ukukhulunywa kulanyulwe bona sebefuna ukubhidliza kungenxa yokuthi baphiwe igunya elikhulu. Kodwa hayi mbona ngani uBiden even ephambanisile khona lokhu kungangisudisanga kodwa mbona ngani upresident obengenza ngcono kulo Trump. Ngiyabonga, bye.
Alathi siyabonga. Lo ke ngonkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe esilethela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje emaphethelweni kodwa singayehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo ezikhokhela. Umanisipala wakobulawayo uxolo sikhangele ke indaba ebezikhokhela icele lebandla eliphikisayo LAMRP selihambise isicelo sokuthengisela phezu kokukhwela kwembadalo yepassport emapholiseni. Inkokheli yezigaba isikhuthaze uhulumende kanye labenhlanganiso ezizimele ukuthi baqhelise inhlelo zabo zokuphathisa abantu abalambayo ngoba umnyaka ozayo oka-2024 ukhangelelwe ukuba lendlala embi kakhulu emangalisayo. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzithola ku-www. facebook.voandebele.com. Olivalelisayo igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye namhlanje ntambama ngo 7:30.